Abezempilakahle baveza ukuba bedlula isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini abantu abahlala ezigabeni lapho kubhahe khona umkhuhlane woqhuqho lwemalaria. Bathi umkhuhlane wemalaria ubulala abaningi ngenxa yokungazi izibonelo lodaba lwenkolo ezehlukeneyo ingenye yembangela yokulahlekelwa ngumphefumulo ngoba inkolo zabo zingabavumeli ukuya kwelatshwa ngemithi yesibhedlela. Ulwazi lubikwa lusilela kuZulu ikakhulu emaphandleni phezu kwendlela ezingasetshenziswa ukuzivikela kulo mkhuhlane. Lokhu kubikwa kusuke kube ludubo ngoba kuyikhona okuqondisa ukuba manyathelo bani umuntu awathathayo. Lolwazi kokumele kwenziwe nxa engoza kwethekelela indawo lapho lumkhuhlane obhahe khona okunjengendawo ezincelelane leZimbabwe. Lanxa lumkhuhlane usungasandanga phakathi kwelizwe ubikwa ubhahile endaweni ezincelelane leZambia kanye leMozambique. Ukungaqakathekisi imfundiso enikezwa ngabezempilakahle kubikwa kuyingozi enkulu. Ikanti lumkhuhlane uyingozi enkulu nxa uthe wamhlasela umuntu ngoba ungamniki isikhathi eside. Umqondisi ohlangothi lokuvimba ukumemetheka kwemalaria elizweni olwe-National Malaria Control Program, uDr. Joseph Mberikunashe, uqonqosela uZulu ukuthi azivikele isikhathi sonke kungakhathalekile ukuba ungaphi kwelizwe ikakhulu ngalesi sikhathi sokuna kwezulu.
Malaria is a disease preventable because we can prevent, right? It's also curable. Once the parasites are in someone, you can use medicine that are effective to kill that parasite. We can eliminate the disease from our country or from our region, but resurgence, in other words, the disease burden can come back.
Umnumzana Sidney Karima Zondo udabuka isigabeni semudzi eMthoko kodwa ehlala eHarare. UKarima Zondo ngomunye wabaphila ngokuthengisa inhlanzi azithatha ngaphetsheya kwaZambezi eMozambique. Uthi bengazihluphi ngokusebenzisa iloba yiphi indlela yokuzivikela isikhathi sonke nxa esiya kwele Mozambique ukuyathenga lezo nhlanzi ezomileyo. Uthi le nkokheli lapha khonza khona baluthatha njengeze udaba lokuzivikela ukulunywa imiyane eyiyo ebangela imalaria ngoba bethi umthandazo kuyiyona ndlela enkulu yokuzivikela. Ubika bebanenge akhonza labo asebelahlekelwe imphefumulo ngenxa yalo mkhuhlane kodwa uthiwa yikuloywa sikhathi sonke. Uthi kube yinhlanhla ukuba uyaphila ngoba evuke kwabafileyo encedwe ngumngane wakhe owamgijimisa wamusa esibhedlela ngesikhathi esengogulayo ehlaselwe yilo mkhuhlane woqhuqho. Uthi uzwe esengongasezwa kuhle ngesikhathi esanda kuvela thenga inhlanzi kwele Mozambique kunyanga kamfufu. Yena ubengakucabangela ukuba usehlaselwe ngumkhuhlane woqhuqho.
Ukuthi umuntu engagula uthi ndiza kuya esitolo ngiyothenga nje okungamaphilisi nginathi inxenza kuzwa ngcono khona umkhuhlane ukhula emzimbeni. Ngolwazi lokho lakhona kokuswela uswelakala kwemali ngoba uyabe bona ukuthi engaya kumbe lapho kosiyazi esibhedlela mbeni ngapi ukuthi ayabhadala imali yabe ngela.
UKarima Zondo okhuthaza uZulu lolwazi ukuba aphathise kumikhankaso yokufundisa uZulu wenkolo ezehlukeneyo phezu komkhuhlane woqhuqho.
Akula lwazi olenisileyo ukuthi abantu bazi ngoqhuqho ukuthi lunjani. Olunye ulwazi ngelokuthi abakwazi ukuthi lapho izindawo lapho kutholakala khona umkhuhlane onje kumbe ngathi i-mosquito ethwala umkhuhlane onje itholakala ngapi asikwazi.
Okhokhela inhlanganiso ye-Bible Ministries in Zimbabwe, umfundisi Wison Dutch, uthi kuyadanisa ukuba lokhu besakhona abazinkokheli kwezokholo ababangela imfa zabalandeli babo bebatshelela eceleni kundaba zezempilakahle. Ukhuthaza lezi nkokheli ukuba zichumayele ivangeli elisilisa uZulu ngokumkhuthaza ukuba adinge usizo esibhedlela nxa ethe wagula ngasikhathi sinye ethandazelwa.
We are encouraging to say, having that hope and having that faith, please rush to the hospital with that faith and seek assistance. And for us to say there are some Christian leaders in Zimbabwe who discourage their members to go seek treatment, I want to believe that Christian churches, they are individuals.
Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba sesekhona isidingo sokube lokhe befundiswa kokuphela phezu kokuba umkhuhlane wemalaria uyingozi enganani. Linhlolisiso yokudinga ukuba lunganani ulwazi kuZulu yenziwe phansi kwesihloko esithi Zimbabwe Malaria Indicator Survey phakathi kwenyanga kaMbimbitho kusiya kuNkwenkwezi nyakenye. Lokhe lusilela ulwazi phezu kwendlela zokuzivikela kulomkhuhlane woqhuqho. Sekuvele njalo ukuba amambule alomuthi wokubulala imiyane asesetshenziswa ukugola inhlanzi kwezinye indawo. Ikanti lamambule Alo muthi osebenza kwesikhathi eside awe long lasting insecticide nets anikezwa uZulu kungekho mbadalo ukuba embathe azivikele kumiyane. Abanye babikwa sebewasebenza njengemigodla ukulondoloza umumbu wabo omileyo. Linhlolisiso ibikwa iveze njalo ukuba basesekhona abavimba labaya abafafaza imithi ezindlini emaphandleni ukubulala imiyane besala lemizi yabo ngezizathu ezithize. Omama bazithweleyo bakhuthazwa ukuba baphange bayebhalisa isikhathi sesekhona ukuze batholiswe usizo nxa bethe batholakala ukuba sebehlaselwe yimalaria. Abezempilakahle laba bathi okumqoka kuyikuba umuntu azame ngayo yonke indlela ukuba angaze alunywa imiyane ikakhulu yohlobo olubangela umkhuhlane wokuqhuqho loba sekunjani. Zibikwa ziziningi indlela zokukwenza lokhu okugoqela ukugcoba amagcobo athiwa yi-mosquito repellent kanye lokusebenzisa ama-mosquito coils. Bathi kuqakathekile ukuba uZulu abe lolwazi phezu kwezigaba lapho lumkhuhlane obhahe khona. Bayaqonqosela abezempilakahle ukuba abokutsho umuntu lapho ake wethekelela khona ngoba kuphathisa ekuthini ahlolwe masinya kukhangelwa ukuba akahlaselwanga yimalaria na. Kubikwa uthatha insuku ezintathu kuphela ukumthatha umuntu lumkhuhlane nxa uthe wahlasela, ngakho kasikho isizathu sokube abantu babelokhe bebalisa ukuba kwenziweni. Ogulayo kumele ahle agijinyiselwe esibhedlela kungavele kucatshangelwe ukuba ule malaria. Abezempilakahle baveza njalo ukuba kasikho isizathu sokuba abantu balahlekelwe impilo ngoba umuntu welatshwa imalaria kungela nhlawulo ezibhedlela zikahulumende. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.